Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Mugela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhlaka 12 kuNtulikazi 2017 nguNtungameli Nkomo endabeni zethu lamhlanje.
It's not fair ngoba abantu bamele bakhuluma izikhalazo zabo bengayethuselwa bengwakhahlamazwa akuraitha ngabakwenza asoke sama kufikela kuze kulunge sesidinwe ngakho umakara uyizana uPF u-35 le government.
Amapolisa aphazamise ukutshengisela kwabasakhulayo bebandla le-MDCT kwagcina sokungumangoye legundwane kuxotshaniswana phakathi kwedolobho leHarare.
Siphathela abantu abe-Robert Nyoka inhlelo ezine. Sifuna ukuthi bateste for HIV babekwazi izimo zabo. Sifuna njalo ukuthi bahlolwe eminye imikhuhlane eseqeda abantu. Njengemkhuhlane wechukela, umkhuhlane weBP, bakuzikhona inhlanganiso ezikhangela konke khona lokho.
Izakhamizi ezihlala phandle kwedolobho lakoBulawayo zamukela ngenjabulo uhlelo oluqhutshwa iNational AIDS Council olokuhlola igazi. Umhlabeleli wakwele South Africa odumileyo obehlabela umculo wejazz uRay Phiri kasekho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa aphazamise ukutshengisela kwabasakhulayo bebandla le-MDCT kwagcina sokungumangoye legundwane kuxotshaniswana edolobheni leHarare namuhla. Abasakhulayo laba bavinjwe njalo ukuhambisa incwadi yezikhalazo zenguquko abayifunayo kwezokuqhutshwa kokhetho kukomishini yeZimbabwe Electoral Commission. Kubika uMavis Gama.
Amapolisa agombolozele abasakhulayo laba ebathela ngamanzi ababayo kanye lokubaphosela intuthu eshitshayo besanda usungula ukufola besuka emahofisini eHarvest House belubhekise emahofisini aweZek. Unobhala jikelele wohlangothi lwabesifazane eHarare kuMDCT uNkosikazi Lindani Moyo usole kakhulu kwenza kwamapolisa.
It's not fair ngoba abantu bamele bakhuluma izikhalazo zabo bengayethuselwa bengwakhahlamazwa akuraitha ngabakwenza asoke sama kufikela kuze kulunge sesidinwe ngakho umakara uyizana uPF uthathe side le government akuraitha. Siyabona ukuthi already this election is a rigged election. We are not happy about it.
Uthi Nashechiwara ngomunye wabasebenza bucwadlana lema ofisini eZek otshengise ukukhathazeka ngalesi senzo samapolisa.
Ah, nguzona umaziswa mbuya bana itamba mbuya ngoshingirira.
Asila ngenye indlela ngikunisela nje kuphela. Kodwa siyazi ukuba kuzalunga ngelinye ilanga bengazwana abangizwaniyo laba. Aba yibo ababangela lesi isimo esikiso asila esimsekelayo thina esikufunayo yikuba bezwane sazi ukuba into zizokulunga.
Indawo ezitholakala phakathi kwemigwaqo uJulius Nyerere loKaguvi ulubhekise emahofisini aweZek lalezo ebeziku umgwaqo uJason Moyo ulubhekise kuKwame Nkrumah bezingahambeki amapolisa exotshana labantu mahlayana. Abasakhulayo laba kabazange bagqoke impahla ebandla labo obekusenza kube nzima emapoliseni ukubadobha ngoba bengene emphakathini. Kuke kwaba lesehlakalo sokujikijelwa kwamapolisa la ngamatshe ekuxozeleni kwalamhlanje duzane lemahofisini aweZek. Abasakhulayo laba behlabela ingoma ebezichothoza ukwenza kwamgcini sihlalo wayo uNkosikazi Rita Makarawu. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngimevis Gama.
Izakhamizi ezihlala phandle kwedolobho lakoBulawayo zamukele ngenjabulo uhlelo oluqhutshwa yinhlanganiso yeNational AIDS Council olokubahlola igazi kubonakale ukuthi kabala mikhuhlane efana lowechukela, igciwane le-HIV leminye imikhuhlane etshiyeneyo. Uhlelo lolu luqhutshwa ikakhulu endaweni ezilenani eliphezulu labantu abalakho ukubamba imikhuhlane eludubo elizweni. Kubika uNompumelelo Moyo.
Abenhlanganiso ezimbalwa lamhlanje bebese Robert Sinyoka lapho abahlali balindawo bebetholiswa usizo lwezempila kahle kungelambadalo kusukela ebantwaneni kusiya kwabadala. Abantu bebehlolwa igazi, amehlo, ichukela emzimbeni, basokwa, batholiswa indlela ezehlukene zokwelamisa kuhle imuli, incwadi zokuzalwa, kunye nolwazi lokuphila kuhle kungelambadalo. Oqhuba inhlelo zenaki esiqintini seluveve okukomiti ye-District AIDS Awareness Committee, unkosikazi Priscilla Mike Isaac uchasise ngenyathelo labo kulindawo.
Siphathela abantu abe-Robert Sinyoka inhlelo eziningi. Sifuna ukuthi bateste for i-HIV babekwazi izimo zabo. Sifuna njalo ukuthi bahlolwe eminye imikhuhlane eseqeda abantu njengemikhuhlane wechukela, umkhuhlane we-BP, zikhona inhlanganiso ezikhangela konke khona lokho. Njalo silabanye, silabe-Childline, abe-Childline, labe-Justice for Children, bazoncedisa abantwana abangabe bedinga usizo lwabo.
Umnumzana Thomas Nyoni wayenelise ukuhlolwa imikhuhlane embalwa kodwa eqale ngegciwane egazini uthele uhlelo oluhle.
Asizwe lolu limnaya libonga kakhulu ngoba lekucakathekile akunceda abantu njalo akucakathekile.
Iningi labantu belikhala ngokungaboni kahle njalo abenhlanganiso yeZimbabwe Diabetic Association bethi injongo yabo yokuhlola abantu amehlo lechukela egazini ngoba ichukela lihlasela ingqe yisiphi isitho somzimba okugoqela amehlo. Unkosikazi Sithembiso Dube uthe uhlole amehlo avele esebona kuvilibana.
Mina ngihlole amehlo. Izihlo lawo ngapha ku-right belingcono kulalelela ku-left. Sola ku-left ngavalelele ngabe sengibona sengihlengezela khona selivale yahlengezela. Ngida ngasabona amabala kakhulu. Awu sizolo ngiyasithabisa kakhulu ngoba lokho ngakhulayo azange ngihlangane lakho khonokho mina. Sengize ngilama 67 years anzange ngihlangane lakho. Hlangana lakho namhla khona kusizolo lokujabula okukhulu.
Osakhulayo uTravita Zikhali uthe balohlelo lokuncedisa abasakhulayo ukuba banathe amaphilisi bebakhuthaza njalo ukuthi ukuphila legciwane lengculaza akusokugcina kwempilo.
Thina sitholakala emaclinic ngeprogram uthiwa ngama-CARES Community Adolescent Treatment Supporters. Emaclinic lapho sebesibancedisa ukunatheni amaphilisi abo, sibanikeza i-psychosocial support, i-counseling, senza ama-home visits. Lapho sibalandelela sibabona ukuthi banatha njani amaphilisi abo, sibakhuthaza ukuthi ngokuphila legciwane le-HIV sikuthi kuyikufa or sokuphela komhlaba.
Abantu abedlula amakhulu amahlanu batholiswe usizo lokuhlolwa lokwelatshwa kungenambadalo. Okuchiye uZulu ecela ukuba iNAC ihlale ibafikela ngoba kulezi insuku kunzima ukuyabhadalela ezempila kahle emakilinika ezibhedlela la kubo dokotela elizweni. Ngimele iStudio 7 yokubulawayo eRobert Sinyoka ngingunompumelelo Moyo.
Inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kwembiko ephathelane lobudlelwano beMelika lamanye amazwe, iCouncil on Foreign Relations, ithi kulokusabela ukuthi uMongameli Robert Mugabe engasuka esikhundleni kungaqhamuka udlakela ngoba engahlelanga indlela iyozamelama. Le nhlanganiso ithi ukuqhubeka kusiba lamaxuku abanga isikhundla sikaMgabe ngokunye okuzabangela ukuthi kube lodlakela. Yengezelele yathi ukusilela kwemali emabhanga lakho kungakhwezela ubudlwangudlwangu. I-Council on Foreign Relations ithi njalo amazwe angomakhelwane kawasoze enelise ukuphathisa eleZimbabwe nxa kungaqhamuka udlakela ngoba lawo elendubo zawo ikakhulu eleSouth Africa. Le nhlanganiso icebise uhulumende weMelika ukuthi akhulumisane lenkokheli yebandla leZANU-PF ayitembise uncedo lokuvuselela umnotho nxa kungahlonitshwa amalungelo oluntu eZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda.
Siyabona ukuthi sezikhona izitshengiselo manje zenu ezifana lokuthi phakathi kwezanu kulokulwisana kakhulu ngokuthi ngubani ozakhokhela. Kodwa ngibona engani bayichayele phansi kakhulu indaba yokuthi amanye amazwe aseAfrika afana lamazwe akuSADC angenza njani nxa kuyikuthi kungaba lobudlwangudlwangu obuthe xaxaxa kweleZimbabwe, kuyikuthi mhlawumbe nxa kuyikuthi ukhetho lusuke lwenziwa kwaba lo muntu osegcekeni ukuthi uphumelele ongayisiye wezanu. Mone ngana amazwe eSADC kasoze loba kuyikuthi ngeke asebenze kahle njengamazwe West Africa awenza eGambia. Mone ngani kuzabazima kakhulu ukuthi ubudlwangudlwangu lo benzakale. Abantu abafana nalo president weBotswana bengazange bakhulumisana labanye amazwe bancedisana ukuthi kube le democracy kweZimbabwe.
Bayatsho njalo ukubana udaba lwamabandla aphikisayo kukhanya lalo ngolunye olwenza kungabi lokuhle okungenzakala nxa umongameli ngasuka.
Ngibona kuliqinisa ukuthi ukuswelakala kubambana phakathi kwamabandla aphikisayo kudinga njalo kuzala ukuthi kube nzima kakhulu ukuthi uPresident Mugabe lanxa izanu ingamakubi kube labanye abantu abanelisayo ukuthi bathathe umbuso babuse kusiya phambili. Ukwala izalo PF iqinile khanye ngani yodwa ngabo sisiya phambili kwenza ukuthi intuba zokuthi kube lobudlwangudlwangu kweZimbabwe busenziwa izalo PF kulwisana phakathi kwezalo PF kube phezulu. Ngabe bekule bandla iphikisayo ngabe amabandla aphikisayo abebambene manyene asebenzelana ndawonye eqinile bekuzenza ukuthi labakuzanu ababele ukuthi becabanga ukwenza ubudlwangudlwangu bethuke kakhulu bacile behloniphe okuyabe kukhulunywa ngabantu ekhethweni kumbe okukhulunywa isisekelo sombuso sezanu ngokwaso bangalwisani kangako. Okwenza balwisane kakhulu yikho lokhu ukuthi ukhanye ngani zanu iyo yodwa kuphela imota engasetshenziswa ekutholeni umbuso kweZimbabwe.
Umnumzana Nkululeko Sibanda ucubungula ezombusazwe. Uhlelo lwe-Life Talk kwi-Diaspora Forum namhla sikhangela ukutshengisela okwenziwe ngabasakhulayo be-MDC lamhlanje. Lo kutshengisela nje okuvame ukuba khona kwamanye amazwe ikakhulu kwele-Bhilithane kuqhutshwa ngabe-Zimbabwe Vigil. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhle. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe lamhlanje, uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxa lo mfundisikazi leTina Jeranyama okhokhela inhlanganiso yabesifazana abangamakholwa esiKristu e-International Women of Faith adibane laye emhlanganweni wenye njalo inhlanganiso yabesifazana veZimbabwe abahlala emazweni e-Women of Dominion obusenzelwa eNashville eTennessee khonapha eMelika.
Mina ibizo lami kuthiwa nguDr. Letina Jeranyama, ngihlala eBoston, Massachusetts. Siyayibonga sibili inkosi ngoba this year ngoMay sasile conference ye interdenominational women of faith and yimi engiyi leader ye women of faith and I conference ya this year ngisiyambonga uNkulunkulu abantu babuya from all over the world abanye bevele Zimbabwe abanye bevele Ghana abanye bevela ezindaweni ezihlukeneyo lapha eAmerica, eTexas, eCalifornia, Tennessee, abafazi babuya sibili.
Lo sungumnyaka wesingaki njalo lenguquko esibe khona enhlanganisweni yini.
Lo nyaka sasilo musician uThembelani. UThembelani uyanceda ama youth bayamthanda stereki. So this year kwakule improvement ema youth abuya e-conference and futhi kwakulo bishop umfazi ka bishop Dark Heward Mills owayenza ama crusades eZimbabwe in almost 30 different cities. So abantu babesebemazi ukuthi ungumuntu othanda iZimbabwe and ofuna ukuchumayela ivangeli eZimbabwe. So sabonga inkosi ukuthi lamanye futhi abeGhana babuya ngokuthi umfazi kaDark Heward Mills wayekhona.
Ngomnyaka ozayo liqoqana.
Actually uNkulunkulu uyasinceda ngoba next year sile mhlangano emithathu. Sile 1 oyabo seBoston weApril 20 to 22 2018 and then owesibili siyabe sisemthare eZimbabwe. And then wesithathu sabe siseJohannesburg eSouth Africa.
Kwahamba njani ukuze liqoqe ezingaseZimbabwe laseSouth Africa?
Nganxuswa ngumama Dr. RF Utaunashe ngoJuni wayelomhlangano wabomama eHarare International Conference Center. Ndingathi sengikhona ngale omama bemtare bathi buyani lizosifundisa. Ngase ngihamba for 1 day bathi hayi langa ele 1 it's not enough buyani lizokwenzela ikwenza eAmerica for 3 days. eSouth Africa ngahamba khona ngale lo bhuti wami osebenza eSouth Africa. So ngathi hayi kothi ngidlule ngimbona. Ngathi sengidlula sengimbona ngase ngihlala labo mama babembuza ukuthi kade wawuye kwenzani eZimbabwe. Ngathi ngangenza umhlangano wabo mama bathi lati siyawufuna lapha lingasikhohlwa. So ngahamba eZimbabwe uye kwenza iconference uhlubuye ngapha leJohannesburg siyalifuna silambele into zomoya omama bayafuna ukuzwa ilizwi likaNkulunkulu.
Lapha sihlangana emhlanganeni weWomen of Dominion ngapha eTennessee. Hayisiko kuncintisana na leyenu inhlanganiso?
Hayi azincintisani ngakuyukuthi ziyancintisana ngangikho lapha eTennessee. Thina singamaKristu asibelieve ukuthi kusile competition. Asila moya lowana of the world ukuthi siyakompita. Hayi siyasukumiselana sisenza njengoMoses eBhayibhelini wayelabo Aaron abanye ababesukumisa izandla zakhe. So nxa kule meeting eBoston abe Women of Dominion bayabuya. Nxa bele meeting ngapha thina eNashville Tennessee siyabuya. Sifuna ukubambana sisukumise iKingdom kaNkulunkulu.
Umehluko sibili nga?
Hayi a Woman of Faith International sisebenzisa isikhiwa. That is a difference ngoba silabantu abavela emazweni achiyeneyo. Yekwenza kube lomhlumehlukele Women of Dominion. Even ukuhlabela konke ngokwesikhiwa, ukuchumayela konke ngokwesikhiwa.
Likuqoqayo okumnyaka ozayo.
EBoston umhlangano weWomen of Faith is April 20 to 22, 2018. EZimbabwe, August 9 to August 11, 2018. South Africa, August 17 and 18. Information yonke le ikhona ku www.womenoffaithministry.org.
Umfundisikazi Letina Ejerenyama ukhokhela inhlanganiso yabesifazana International Women of Faith. lo qhubeka lusegudwini udaba lokuvuselelwa kwesizwe sikamthwakazi ngemva komhlangano oqhutshwe ngomunye osezithi nguye oseyinkosi yamaNdebele umnumzana Stanley Khumalo kobulawayo ngomgqibelo. Ukhumalo uthi uza kwetheswa inkatha yobukhosi abizwe ngomzilikazi wesibili mhlaka 12 kumpandula. Abendli yobukhosi abagoqela umnumzana Peter Zwide kaLanga Khumalo sebeke bakubeka sobala ukuthi kabavumelani lokwenziwa nguStanley Khumalo. Kayisibo bodwa abaphikisana laye. Incwethi embalini yesizwe sikamthwakazi umnumzana Mqondobanzi Magonya uthi uStanley Khumalo uzisikela erhwarhweni.
Into ezwa ngumnumzana uRafael uStanley kayiqondanga. Okokuqala, uvele indlu yakibo, indlu kaHlangabeza, kayisiyo ndlu yobukhosi, kumbe ubuyela kumzilikazi, kumbe ngapha kulobhengula. Inkatha kayiweli kuleyanindlu.
Iwela ngaphi ipho baba Magonya?
Esintwini ngendlela isintu sethu esimi ngayo amaphilazi awesintu sethu uMfokankomo. Inkosi izala inkosi. Umzilikazi uthe ngakabi inkosi uzela amadodana amane agoqela umuntu labochukisa. Abazange bethatha ubukhosi ngemva kokubana intaba ikhotheme ngo-1868. Ubukhosi bekumele buthathe izibuko likamzilikazi alizele seyinkosi ngoba inkosi izala inkosi. Bekumele inkathi yonkulumana. Kodwa yasini siyawo uLobhengula ngoba la uLobhengula uzelwe ngumzilikazi. Umzilikazi emzale seyinkosi. uLobhengula uthe ngemva kokunyamalala kwakhe uLobhengula esegcotshiwe ngo-1870 abantwana uLobhengula abazene engakabi yinkosi inkatha yobukhosi kayiweli kibo ngikhuluma ngigoqela abantu abanjengo-Unyamande kunye lomfo wabo abazalwa ngomamkhwananzi omunye ngokamfazi wamajaha omunye ngokambhida ngumamkhwananzi ozala uNyamande lomamkhwananzi ozala uMhlanga labo abafana bobabili abakaLobhengula inkatha yobukhosi kayibaweli ubukhosi bukaLobhengula buwela endlini kaNjube uNjube kaMpoliyana uMpoliyana ongudadewabo kaFaku lapho kuzalwa khona unyanga zonke yiyo indlu lapha okuwela khona ubukhosi ngoba nguye umntakaLobhengula ozele uLobhengula eseyinkosi kayisondeli ngitsho inkatha yobukhosi endlini kaNyamande kumele silandele endlini kaNjube so inkosi yamaNdebele ezayo eza kuyabikwa emphakathini ngoSeptembe esiya kuye yinkosi ezalwa uLobhengula eseyinkosi indlu yakhona icacile siyayazi indlu kaNjube kuphelile mfokankomo.
Endlini kaNjube ke lapha babu Magonya ngubani olungele ukwetheswa linkatha?
Ngifuna ngizwisise kuhle mfokankomo. Kangifuni ukuthi ngibe sengisiya thathela amakhumalo umlando abawethesayo ngokuthi ngizobika lapho ukuthi mhlawumbe inkathi wela uzivanibani inkathi wela uzivanibani kodwa engingakukhombela khona njalo engingakukhombela khona umphakathi yikuthi inkatha iwela endlini kaNjube uSeptemba useduze amakhumalo aseqedile umsebenzi ithole liyakwethula emphakathini.
Umnumzana Mqondobanzi Magonya yingcwethi embalini yobukhosi besizwe samaNdebele. Kwezemidlalo lamhlanje iqembu lamaWarriors liphindele ekhaya izolo ntambama ngemva kokuphakamisa inkezo yeCOSAFA Castle Cup ngokunqoba eleZambia ngesonto. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso yenguqu izifa uXolisani Gwesela.
Abafana beZimbabwe senior team ade bedlala kumdlalo wenguqu weCOSAFA tournament kule South Africa basikile izolo ngolesibili lapha eZimbabwe besika kube lokuthawa okukhulu abantu abaningi abalaenguqu babuyile eHarare National Airport bezoyemukela abafana laba bezambe itrophy. Abantu abaningi babe nethuba lokuthi basukumise itrophy liyana bethathwa izithombe imipikitsha bethabe kakhulu nxa befuna ukubona ipikitsha befuna ukuthatha impikitsha lezithombe baya kuya emahofisini yethu 160 Enterprise Road lapho yikho ule nkezo khona yeCOSAFA Castle Cup.
UXolisani Gwesela yisikhulumeli senhlanganiso yenguqu izifa. Umhlabeleli wakwele South Africa odume emhlabeni jikelele uRay Phiri kaSekho. UPhiri ubhubhele esibhedlela seNelspruit lamuhla lapho ekade eselatshwa khona umkhuhlane wemvukuzane yamaphaphu. UPhiri ubesele minyaka yokuzalwa engamatshumi ayisikhombisa 70 years njalo ubehlabela leqembu lakhe lesitimela. Enye yengoma adume ngazo yile ethi Zwakala. Ulale njalo ethi siyaya pambili. Umongameli wase South Africa umnumzana Jacob Gedleyihlekisa Zuma labo saziwayo abagoqela abaculi bathumele amazwi enduduzo emulini kaPhiri. Omunye wabaculi laba yimbongi mhlabeleli elodumo uMzwake Mbuli, yena otshele iStudio 7 ukuthi izwekazi le-Afrika lilahlekelwe lonke nje jikelele.
Sishaqile whether music fraternity, whether imindeni, whether umphakathi, wonke umuntu limele kakhulu ngenxa nje yeqhaza nendima eyadlalwa yile ndoda. Akakho umuntu ongathi akayazi isikhathi besicindezele kubuhlungu le ndoda beyi-intertaina umphakathi, intertaina isizwe. Sinika nethemba nogqozi ukuthi ngelanga sizokhululeka futhi engasabi ukukhuluma ngiqinisa ukuthi kukhona umbuso wobandlululo, oppression, kune-detention, kune-security police, kune-detention without trial. Bengenandaba, bekhuluma iqiniso through song, telling the truth in song. Le ndoda beyinesibindi ngendlela engomangaliso.
Yini ozomkhumbula ngayo?
Mfethu, umuntu uzomkhumbula ngokukhuluma iqiniso. Umuntu amkhumbule ngokungasabi. Umuntu akhumbule ngobuciko nobugagu bakhe. Isiphiwo ebenaso. Nokuthi akhulume ngezinto okuyizona zona.
UMzwake Mbuli yimbongi mhlabeleli yakwele South Africa.
Ecstasy burning like fire in my heart. I saw playing softly in the heat of the night. One lost and lost, sweet clouds of joy coming through the window. It's magic, a sort of fire.
Fire. Passion and Ecstasy, ingoma ka Ray Phiri esimphelekezela ngayo lamhlanje. Njengokusho kwethu ushonile sithi makalale ngokuthula. Singakehlukana isikhangele ebezihamba phambili. Amapolisa aphazamise ukutshengisela kwabasakhulayo be-MDCT eHarare namuhla. Ushonile umhlabeleli wakwele South Africa olodumo uRay Phiri. Kwanele kwalamhlanje mthwakazi omuhle olivalelisayo nguNtungamile Nkomo. Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.